Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngisho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane adluleyo, njalo kulaba yisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sinye. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho welizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana abazininga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe, wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412, kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempila kahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lenhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela isisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yesisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omnye lapho asebenza khona sokufanele bazininga ithola kona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana abazininga isikhathi besebechayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho okuzabe kusenzakala.
Ngalokho esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi azisoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa sibulokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sesiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto ezinjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzawuba le nto ezinjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela weconstitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekelwa kwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungayise kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bekwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile nxa sikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu bethe hayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana lakho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisi ukuthi baqhubebe kulesi simo. Sebefuqwe baze bafika emdulini ukuthi umduli wakhona usafuqeki, ngokunjalo sebeze bavuma ukuthi bathathe lelinyathelo.
Manje abangasebenziyo ke
welo okwakhathesi, njengoba singisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba isikhathi selantshi, ngaba isikhathi besanda ukuchayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhayelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanganiso abezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi, ukuthi ngokusebenza kwamakhampani abo abatshengisele yibe abeyi-target kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wezokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beitbridge kunye lomgwaqo we-Harare Beitbridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Gugurawundi issues. Pollard has enabled political players to interact with each other in the government. We've empowered communities to develop under devolution policy. We've established innovation hubs at universities. Beitbridge Port Post has been expanded and modernized. Harare Beitbridge Highway is being dualized. We've overseen the construction of the new parliamentary building. The once treacherous Makutu Road is under construction. We have constructed critical gems such as Baishangan and Maruanyati. We've opened the new coal mines and facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudabalunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017, abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively why efficient sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kupha ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amanengi kwedlula avunyelwe constitution sinokuba yenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngokwawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokhu noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzake kubonakala okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa streetini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sakunanzelela ukuthi kwasokusobala kathesi ukuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulaphe saqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ungani yayisiba eroded yayisehamba ngancane kancane kathesi ke sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathesi sokulapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathi kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMgabe konomi embona ngani wayesiba lale esingathi yicommand, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but uMgabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinskadi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakala. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo, abantu wabona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona njengoba ntshilo njalo ukuqaliseni administrative efficiency kwaMgabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. KwaMgabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminister, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuza ukuthi babe ngabantu beMidlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Guthu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathupelele North ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ake sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonani sarubonani basakazi beStudio 7 linjani basakazi beStudio 7 hayi thina selijabulile lokwenza ngomsebenzi wenu eliwenzayo ngoba lifihli kuto lukhuluma noma yinto eyenzakalayo laphana eZimbabwe ukuthi kule store kulesitsotsi sikhona kahle kahle okumele ukuthi ngabe vele wona into engasafunikiyo izano ukuthi ngabe yona izano yaphuma total because bangamasela ngamabulali amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula hayi hayi because siyadubeka abantu bakamndimi siyadubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima sisebenza sicatsha ipassport yakhona ungayenzi iphuma after 3 years sithwele nzima so lingasizweli abantu bakithi sibambanini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphizano asesikhathele ngoba bomnangako hayi saqala sisithi kambe hayi hayi sibekezele kwakwana abantu sebefile konele kungena lokuze umnangako wesihlalweni hayi 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 sesiphelile sesiphelile bantu bakamndimi ye sesiphelile shuwa le corona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganise kuthokekele ukuthi inani liyaqanza asozelekile asozelekile ukuqanza inani uthatha umuntu le corona lele corona longela corona uhlanganisa ebizo lami imu promise moyo ngilapha eBotswana kwale France Town. Ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba akathesi sihlabe sihleli khona thina lapho ngikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze afike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngitestiwe yikho ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngitsho lokukodwa akulungisileyo ngitsho lezi bhedlela zilalutho nendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolo mlando yingko-ke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile sehlulekile nguye olo mlando kalungisise abantu belatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe ngiyabonga ngusifane
umsakazi kastudio 7 sethanda siyathaba kakhulu ukuzwa inyuzi eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuyana ekuseni namhla ka 26 August bengilalela inyuzi lapho ujoseph chuma owezanu p f ekhuluma ngokuthi esabeleni sakobulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyetshiyeneyo ngomkhono welizwe ngakho-ke baya-asepta loba ngobani kwi-leadership abantu abavela esishoneni bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo ngifisa ukuthi abantu laba bananzelele khonaphana ekukhokheleni kwenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba babuya bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le msebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutraina emakoleji ngaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha lalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sizodwa sihle sehlulwe kathi indawo esingazulweli sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo ngikhuluma kanje nje ngikhuluma lami ngomunye wabantu abalandeli bebandla lelezana kodwa ke ntokozo khona lokho ukuthi ngizomkhokhelwa edesithi siyafaka loba ngubani because ibhulawa yi-metropolitan hamba yarar hamina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few hamba yarar loba yinkonzo loba yikuyini asoze uthole kukhontakta ngezindebele kanti thina ngapha yindaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lobukhokheli sinika abantu bemzimba basikhokhele kusasa siza kuba khona yini ngicela ukuba lokhu ekukhulunye lasemphakathini kuzwakale abantu ngabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lathi isabelo sethu siphongubhidle kanje isiko lethu siphongubhidle kanje ngababuye bahlale lapha kodwa babe ngabalandeli bethu basho ukuthi basikhokhele siyabonga ngifisa ukuthi lami ibizo livezwe egcekeni ngoba lokhu kungandlozi.
Banibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Hayi lapha lekhaya vele akusadingi ukuthi kujona ukuthi akona kumele kukhulunyiswane. Akukhutshwe nje izana uPF. Akukhutshwe nje corona izana uPF. Akula omunye umkhuhlani odlula izana uPF. Kati bona ogogo labokhulu laba ukwaye bengathatha imhlala phansi bekhe bedlela imali abakade bayiluda abantwana abancane bengena ezikhundleni abalomcabango ongcono kulo wabo bona phela abasacabanga abasayazi lutho bevele bengayazi lutho kati ezikhundleni lezo abazingenayo bangena kusiphi isikolo bapasa kuphi leyo msebenzi kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngexokolo before kufakwa kuphela bengafundanga umuntu abe yi-1 engena izikhundla ezintathu kube yi-commander amasoja u-vice president minister of health uyabo wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho before kufakwa kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi ngoba wayitshontsha yonke indawo alihlazo lelezaka lekhaya lapha abantu kumele bebambane kuphela abantu bakhutshwele izana uPF abantu bengarotshwa ngumumbu obolileyo abantu bengathi behlupheka isikhathi esidinga ngabe bekuvotela umumbu obolileyo berotshwa ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu babulawa ngesikhathi sempi baloku bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni uvele umangala umuntu wesindebele ma emele umnyanga wakho ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi zenu PF unaqeda abantu
ngingelele lonke lesendawo ezitshiyeneyo sihlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamaster abanye bathi ngusamzowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ngizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela mbingelela khona lenyathi uvillage 4 komoyo mbingelela u-Elise othethe ngumelane ncube ngithi inkosi mayibe la engathumuzi wakhe
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyabonga. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni seWhite House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akula mehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nqa bebuyela for the next 4 years. So engubona lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo ngoba kwabonakala ukuthi leyana eyama-democrats i-convention yayingathi lo mdladla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa, ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani, uzakwenzani njengalokho. Okukhona engibonayo kukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenzani.
Kahle kahle ongamuthi ukhulume sibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyi-America.
Kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele, ngibona ngathi u-First Lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo, lalaba abagulayo, lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo, lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Lo lwethu lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.